Siyabonga Jonga lo Chris. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 22 kuNtulikazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC.
Siyaphambili lokho okwenziwa.
Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Amankampani amaningi agoqela elungisa izimoto lamuhla aqhubeke ngokuxotsha izisebenzi kulandela isinqumo sedale le Supreme Court ngemviki edluleyo esiwavumela ukuxotsha izisebenzi mahlayana. Amalunga enhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezidalidini alichumi lesithupha abotshwe ngeviki edluleyo lamhla aphikise isinqumo somthethwandaba kamantshi esokwalelwa ukuhlawula imali yesibambiso sebail. Esigabeni sendaba eziphathelane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni lamhla sixoxa ngomhlangano omkhulu oweMennonite World Conference owenzela eHarrisburg ePennsylvania khonapha eMelika oqhutshwa ngeSonto. Zonke lezindaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Usulu weZimbabwe ukhuthazwa ukuba amanyane kungakhathalekile ukuba ungowaliphi ibandla lezombusazwe alwisane ngazo zonke indlela isinqumo esithethwe ngumthethwandaba ukuvumela abaqhatshi ukuxotsha izisebenzi mahlayana okubikwa sokubuyisele emuva inguquko esithe abakhona kudaba lokuthuthukiswa amalungelo ezisebenzi kusukela ilizwe lithola uzibuse. Intathe yezindaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
YeZimbabwe Labour Center bathi le yiyo kuphela indlela engazwisiswa zinkokheli abezombusazwe kanye labemithethwandaba. Besithi leli nyathelo selibuyisela muva intuthuko esibe khona ekulondolozeni ilungelo lezisebenzi lokhe ilizwe lathola uzibuse. Okhokhela inhlanganiso yalabo abasebenza kumankampani abona ngezemihlobo yemililo kanye lamanzi eYeZimbabwe Energy Sector Union unkosikazi Angelini Chitambo utshele intatheli zindaba ukuba lesi sinqumo esithethwe ngumthethwandaba weSupreme Court sesibuyisele muva imikhankaso yonke yokulwela ilungelo lezisebenzi.
Umqhatshi usephiwe amandla ukuthi enze akufunayo ngesikhathi asifunayo, asela lungelo lokuthi siyenze sikufunayo muva sesesaba. Ngamafitshane sebesethuthisela muva sakanisi kuhamba siyakhuluma izinto ezihluphayo ngozibaza sithi uyakhuluma kakhulu. Bese bekuqhuma umsebenzi. So ngenye indlela wonke ama protocols ama ILO conventions ebesiba enjoy ngesebenzi asela amalungelo.
Wathi unkosikazi Chitambo akusela ngenye indlela ngaphandle kokubuzulu amanyane ukulwela leli lungelo eselisusiwe, athi yiyo kuphela indlela engafuqa inkokheli ukuthi ikhangelisise okukhalazwa izisebenzi. Ngemva kwalesi sinqumo sikamahluli uChief Justice Godfrey Jikausiku kudaba obeluphakathi kwenkampani yamafutha ezimota eyezuba petroleum lesisebenzi zayo.
Even iLabour Court sibona ingani sithathele imisebenzi ukuthi yenze muba sebesithi singahlutshwa ngabaqhathi sihambe kuLabour Court sekhala khona ngale basilungisise baphe ama-judgment ukuthi izinto zihamba so. Now that isebenze so asakwazi ukusize isengami ngesebenzi sesiphelele and sicela ukuthi upresident ngayo uyakwanisa angenele abone ukuthi engalungisa njani into le ngoba ngaze sihambe kukhosona court asiboni ekungasinceda ngoba ikhosona court umuchija kusuku onguye umkhulu unkulu Supreme Court yinye ebehleze ebenchini esenza umthetho lo.
IZLC ngenye yenhlanganiso eseziveze umcabango wazo isola isinqumo esithethwe lidale leli ukuvumela inkampani yeZuba Petroleum ukuxotsha izisebenzi ebezise udaba lwazo edale. Ingcwethi kwezisebenzi zithi lokhu yikho sekwandulele ukuxotshwa mahlayana kwezisebenzi ngamanye amankampani akade sesaba ngoba idale selikuvumile ukuba kungenziwa ngemva kokuba ziphiwe inyanga ezintathu zokwaziswa ukuba usuphelile umsebenzi. Umphathintambo ogatsha lwezemisebenzi unkosikazi Priska Mfumira utshela idale lephalamende ukuba bakhathazekile ngezehlakalo zokuxotshwa kwabantu imisebenzi mahlayana esezenzakala kulandela lesi sinqumo. Wengeza unkosikazi Mfumira ethi khona kuzahlalwa phansi kukhulunyisanwe phakathi kwenhlangothi zontathu eziphatheke kungxoxo zezisebenzi okubalisa uhulumende, inhlanganiso ezimele izisebenzi kanye labaqhatshi eye-Tripartite Negotiating Forum. Wathi kunje igqwetha elikhulu likahulumende lamanye amagqwetha baphakathi kokubonisana phezu kwalesi sinqumo ukuba kudingwe indlela zokulungisisa lolu daba lokuxotshwa mahlayana kwezisebenzi osekuqonge kakhulu ngemva kwalesi sinqumo sedale le-Supreme Court. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Ngokusenjalo amankampani amaningi agoqela elungisa izimota ezimokho lamuhla aqhubeke ngokuxotsha izisebenzi kulandela isinqumo sedale le-Supreme Court ngeviki edluleyo esiwavumela ukuxotsha izisebenzi mahlayana zingakatholi impentsheni. Izimokho ilobele ezinye izisebenzi zayo incwadi lamuhla izazisa ukuthi zizaphelelwa ngumsebenzi mhlaka 31 ngomfumfu lokuthi kuqala nje lamuhla kusamelanga zilugxobe emsebenzini. Incwadi le ithi njalo izisebenzi lezi zizabhadalwa iholo lazo elenyanga ezintathu ezilandelayo. Emaswingo lakho kulama hotela amathathu abikwa ixotshe izisebenzi eziningi lamuhla. Isinqumo se-Supreme Court lesi sisolwa kakhulu ngabaningi abagoqela inhlanganiso yezisebenzi ZCTU, yona esicela uMongameli Mgabe ukuthi asebenzise amandla akhe ukumisa ukugonyulwa kwezisebenzi mahlayana lokhu. Amankampani amaningi athi amisa izisebenzi umsebenzi ngoba engela mali yokuzibhadala njalo esadalala ngenxa yokubhidlika komnotho. Umuntu ngameli inkomo yeStudio 7 uxoxele nobhala jikelele weZCTU uMnumzana Jafet Moyo.
Ukugumula lokhu kuqhubekela phambili ngodlakela sibili nxa sikhangela inombolo ezivelela kumakhampani zathize. Sibona nganithiwa nje ngani bakhona kumbe ngani bagijimela i-target ethize ukuthi nxa kufika ela kusasa sibe sesitshaya inamba engaka. Siyaphambili ke lokho okwenziwa ngabaqhatshi. Kuyasimangalisa ukuthi indaba bekwenza ngodlakela olunje bagijimelani kathi. Into njengoba isebenza kade behlezi lazo nje isikhathi sonke lesi kuyasimangalisa lathi. Yikho nje besizama ukuthi uhulumende engangenelana ngesiphandiphandi.
Khona kuyini angakwenza uhulumende? Sibonile licela umgabo ukuthi asebenzise amandla akhe amise ukugunyulwa kwezisebenzi lokhu. Nxa engasakwenzanga khonokho kuyini eliza kwenza lini?
Sizaqhubekela phambili sikhuluma laye, kodwa ke singamacebo okuthi singatshenisela ngendlela ezithiyeneyo. Sibone kuqakathekile ukuthi singamnika ithuba uhulumende, sinikeke ithuba lokukhulumisana. Sithe sibuthene kusenzakala lokho ngemva kwezolo kuqalisile ukwenzakala lokho. Savumelana njenge-General Council yeZCTU ukuthi sokufaneleke sityenisele ezitaladeni, sibuthanise bonke labo bantu abasekuthwe indaba leyi, sityenisele kakhulu. Sithe sibone ukuthi uhulumende ubezama ukuthi singakhulumisana nganceda, sasesiyishelvakele indaba yokujenisela ezitaladeni. Nxa sizabona uhulumende kungalanto eyenzayo, hayi mbona ngani nje i-decision izaba ukuthi sokufaneleke sityenisele.
Ngaphandle kwezimoko sibona ukuba nalayo ithumele isebenzi incwadi lamhlanje izazisa ngokuthi kazisafuneki emsebenzini, yiwapha amanye amankampani elwazule?
Besizwa amahotela athize emaswingo, singaba ngamahotela amathathu, kwaba ikampani lelungisa isamende, inombolo ezesabisayo, sakhangele siso ukuthi liqinise lingakanani ukuthi kungaba labantu abafika 1,000.
Umnumzana Chafet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi e-ZCTU.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Udaba lwecala eletheswa ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai ngamanye amankampani athungayo kobulawayo lingene emthethwandaba lamuhla, lapho leli bandla elibikwa lathatha impahla ebiza izigidi phose ezinhlanu zamarand ngomnyaka ka-2008 kodwa lehluleka ukubhadala kuze kube lalamuhla. Unothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukudonselana lokhu kwaqala ngomnyaka ka-2008 ngemva kokuba amankampani la iCapard Trade and Financial Security Mills enze impahla ebiza amarand phose izigidi ezinhlanu, i-R4,965,723. Limpahla eyayigoqela izikipa, amaqhiye kanye lamalembu okuthandela yenziwa ngemva kokuthi abamnumzana u-Eddie Cross lo-Simon Spooner baqhatshe amankampani la besithi bamelele libandla le-MDCT. Amankampani la athi enza impahla yonke njengesivumelwano, lebandla leli lathumela abantu bokuzoyithatha kodwa kuthe sokumele libhadale lemba phansi, okwenza udaba lolu luciniso lusemthethwandaba. Ekuzivikeleni, ibandla le-MDCT lithi lona abamnumzana uCross loSpooner bazenzela lesi sivumelwano bengamelanga ibandla ngoba aluba kwakulibandla ngakulisivumelwano esilotshwe phansi. Phezu kwalokhu, ibandla leli lithi isivumelwano lesi sasingekho emthethweni ngoba kungani kwakukhulunywa ngemali yakweLezansi Afrika, lona ilizwe lalilokhu lisasebenzisa imali yakuleli. Udaba lolu luke lwalahlelwa khathana ngumthethwandaba lo, kwathi ophezulu owe-Supreme Court wathi kalubuyiselwe luyethethwa kudingisiswe iqiniso. Igqwetha lebandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi kabalivumi icala abaletheswayo ngoba abamnumzana laba babengamelanga ibandla labo. Lokhu okwenziwayo uthi imizamo nje yokungcolisa igama labo ngokubaninda ngodaka kuphela okuyikho okwenza bazimisele ukumelana laleli cala emthethwandaba. Igqwetha lamankampani la, u-Advocate Richard Fishes, yena ophathiswa ngumnumzana Pinias Matsivire, uthi ulesiqiniseko sokuthi impahla yabo yathathwa ileli bandla kungakho kumele libhadale. Inkampani ye-Security Mills seyaxotsha iningi lezisebenzi zayo zisuka phezu kwenkulungwane, i-1,200, wasala phezulu kwekhulu nje kuphela, i-110, ethi kwabangelwa kakhulu kungabhadalwa imali. Udaba lolu luyaqhubeka kusasa emini. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguNothando Sibanda.
Amalunga enhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izitaladini e-National Vendors Union of Zimbabwe alichumi lesithupha abotshwe ngeviki edluleyo ngemva kokuqhamuka kodlakela phakathi kwawo lamapholisa kamunisipala eHarare. Lamuhla aphikise emthethwandaba ophezulu isinqumo somthethwandaba kamantshi esokuthi bengakhululwa ngemali yesibambiso sebail. Umthethwandaba uthe bengakhululwa bazakhuthaza abanye babo ukuthi bengavumi ukususwa lapho abathengisela khona inzikini yedolobho besiya lapho ikhansile efuna bayithengisela khona ngokusemthethweni. Kusenjalo umqondisi wenhlanganiso yabanye njalo abathengisa izitaladini eZimbabwe Informal Sector Organization umnumzana Promise Mkhwananzi uthi abathengisayo laba balokhu belwisana lo manisipala nsuku zonke ngalolu daba.
akhona bayabuya nsuku zonke bezothengisa ngoba abale into yokwenza. So ukhansi angaze abaxosha ise bavuka nje bebelile khona apho lapho basuse khona izulu. Uyazi nawuthi umuntu uma ungelenye into yokwenza ngaphandle kwayona leyo kunzima ukuthi usuxhexebuke kulokhu yakuzenza. Yikho lapho abaphilisela khona iy'ndili zabo. And phina siyaqhonqa sokuthi uhulumende akunanzela ukuthi abantu laba abazeni akula misebenzi. Lapho abafundi basuke khona akula bantu abazathenga izinto zabo lezi ziyabola besemaganeni phandle kwedorobha le engelandawo zokuthengisela. Thina sithi uhulumende sabambana khulisana namavenda nabanye abathengisayo kubonakala ukuthi bengasaba kuziphi indawo ezizakwenza ukuthi idorobha leke lihlanzekile. Kodwa laba amavendazi enelisi ukuthengisa izinto zabo lapho ababethengisela khona.
Ye, kodwa belokhu bebaningi yini kumbe bakhona sebehambile endaweni zenezo ikhansile efuna baye kuzo?
Abaningi bantu bayizigidi lezigidi nxa ukuthi bakhumbula sikhuluma ama-statistics akho. So ukubakhipha kwakhona lalapho kuthiwa baye khona vela abayakwani ngoba lapho kuthiwa baye khona izitendi zikwana abantu abangu-6,000 lapho kuthiwa kulamavenda ye-100,000. So awusoze kube lula abasoze bakubonele bakwane lapho kumele baye khona. Kwana nje abalutshwane and abalutshwane bakhona sokulobandlululo olokuthi lo ngebandla liphi lo ngumalumekazi kanosebenza ekhansini. Ukuqinikezela okwenzakalayo kunokula kuthi akuchukeza kakhulu ukuthi nalo kusenziwa kwenziwe ligcwele izitendi lezinikwe amavendavenda sibila yiwo amelane lapha akwenti uthi umuntu osebenza ekhansini usenamastendi angu-7 userentisela abanye abantu amastendana ngemali eminingi kodwa imali amele amavenda kuyibhadala.
Like lamanyana njengenkokheli zenhlanganiso ezilwela amalungelo abathengisayo lathi lina lizatshengisela njalo liphikise isinqumo sikahulumende lanxa kusitsho ukuthi lingafika le mthethwandaba. So kwaphelela ngaphi lokho?
Konke lokhu kuyenziwa emthethwandaba sikhona amavenda akhona abuyela izokwemdluli zonke ethengisa. Sikhuluma so inkokheli zemavuzi zibothiwe sentolongweni kodwa igqwethe elikhulu liyahalala uJeremiah Bhambu. Ubhalele incwadi wazihambisa emthethwandaba omkhulu weZimbabwe High Court kuthengisa ukuthi ukuvalelwa kwalaba abantu akukho emthethweni. Kufuze bakhulume masinya indoba beza lokho emthethwandaba bethole futhi indaba yabo ebevezele ezindlini zabo ngoba labantwana abamele bembe emsebenzi bamele bayini.
Lo ngumnumzana Promise Mkhwananzi, umqondisi wenhlanganiso yabathengisa ezitaladini yeZimbabwe Informal Sector Organization, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kustudio 7 Live Talk lamuhla sikhangela uhlupho lokuxotshwa kwezisebenzi ngamakampani amaningi emva kwesinqumo sedale le-Supreme Court esokuthi zilakho ukuxotshwa amahlayana. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangena esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivele kwamanye amazwe. Umongameli Barack Obama wele Melika uzaba ledili lokunanza intuthuko yokusebenzelana kwelizwe lakhe lawe-Afrika ngezenotho emzini wakhe we-White House ngaphambilini kohambo lwakhe lokuya kwele Ethiopia lakwele Kenya kwinsukwana ezilandelayo. Kulabantu abangamachumi amabili ababhubhileyo ngenyakatho kwele Cameroon lamhlanje ngemva kokudubuka kwamabhomba abethiwe emzimbeni wamalunga amabili eqembu leBoko Haram elilwisa kwamakhelwane kwele Nigeria. Amabhomba la abikwa edubuke kanye kanye emkambo omkhulu emzini ohlala abaningi owe-Marowa. Okwamanje sasilichiya kancane ezandleni zika Chris Kande Studio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
E
Nelingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyini ngenjabulo igama lami nguChrist Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosikazi Patricia Nabanyama olomkakhe owathunjwayo ngomnyaka ka-2000 ongazange abonakale kuze kube lamhlanje. Okokuqala ngiyalamukela kuhlelo ma. Besi ufuna nje ukuzwa ukuthi njengoba ubaba wanyamalala sokule minyaka yonke leyi impilo ihamba njani?
Ngabuya lokho kusesenzima phela omunye ngeke vele khona komunye.
Laze lathola yini ipension kaba?
Yeye ngayithola. Ngayithola yeye
ina. Uyona ikampani ayisebenzela ke yalathola yini?
Ye saphiwa nje iyamsam kunasa kuphela ka one.
Kodwa amaphepha akhona yini akhomba ukubana ukwahamba njani ngobaba esingathi thina lawo athiwa ngesilungu i-death certificate?
Okay, hayi kwaqinisa sokulungile sengayivuzi.
Ibhalweni ibhala ukuthi kwahamba njani?
Awabhalwe kuphela ukuthi siyaphila.
Ya, siyakhumbula ukuthi babekhona abanye kwakucatshangelwa ukuthi yibo abamthathayo. Lingasitshela nje ngamafitshane ukuthi kwahamba njani ilanga lakhona lona leli ukuze licabangele ukuthi yibo?
Sabona yedwa yedwa wasechaza abanye uRose. Khona omnye wakuthiwa nguRose. Sabona nalo owakuthiwa nguNkosi.
Laba bona befike eyadini ukuzamthatha?
Ye, nalo omunye lo wamfaka izankosi lokuza uNkosi. Sabona uNkosi layesemodeli.
Inhlanganiso ezazifuna ukuliphathisa ngesikhathi sonesana ziyaphathisa yini ezigoqela lona ibandla elisebenzela? Manje sikhuluma nje selahle la khalala yini ukuthi lizama ukumdinga kumbe kukhona yini elilokhu lizama ukukwenza?
Khona kakakusekho ukumdinga, sasele ukuthi singamdinga ngaphi.
Bona amapolisa labo bahle bathi kabasadingi.
Phela abazange badinga ukuyanga.
Manje pho njengoba bona labo elababona bemthumba bayikelwa ngamapolisa lomthethwandaba, alizange libe lokwesaba yini ukuthi bazaphenduka babuye endlini? Lathi likuzwa konoko ukuthi ukhona omunye wanyamalala eHarare lezwa njani? Manje sikhuluma nje njengoba impilo inzima kangaka, liphila njani?
Sasaba nje njengabaningi bathi sizamazana.
Hayi, sibongile ukuxoxa lani, lingavaleli sabalaleni.
Hayi, lisale kuhle balaleni.
Lo ke bekungunkosikazi Patricia Nabanyama ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilali.
Esigabeni sendaba eziphathelane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni, lamhla sixoxa ngomhlangano omkhulu oweMennonite World Conference owenzelwa eHarrisburg ePennsylvania khonapha eMelika ogqitshwa ngesonto. Izizalwane zeZimbabwe ezingamakhulu amabili zibuye emhlanganweni lo olesihloko esithi Working with God. Umhlangano onje wenziwa kanye ngemva kweminyaka eyisithupha njalo sowake wenziwa eZimbabwe, eCalcutta leCanada. Ubuthanisa abalandela ukholo lwesiKristu kumabandla aweMennonite leBrethren in Christ Church abangaba yisilinganiso sokwedlula kancane isigidi i-1.3 million emhlabeni wonke jikelele. Isizalwane seZimbabwe esisemhlanganweni lo zithi zikhangelele ukuthi zithole ukubusiswa ngendlela eziningi ngentshumayelo ezizabe zikhona. Ukuze sihlaziye udaba lolu, ake sizwe uGift weStudio 7 exoxa lomfundisi uRon Moyo owe Whitestone Mennonite Church eKansas eOhio.
Umhlangano baba ikuhlangana njengoba wonke umuntu nxa lihlangana liyabe likhuthazana kufana lezikhuni zomlilo ma ubasa umlilo kumele ulethe izikhuni zibe ziningi sisothi isikhuni asivuthisi imbiza so ke indlela yokulolana esikristwini ukuthi libonisane and ukuthi libonisanani ziningi izinto ezingaphuma khona lapho kusiya ngengxoxo ezixoxwayo kodwa ke ngokwejayelekileyo njalo la ngendalo yabantu nxa kukhangele ilizwi likaNkulunkulu ilizwi likaNkulunkulu lithi lona iBhayibheli liyisinkwa sokuphila so liba yisisekelo sempilo ngoba ilizwi likaNkulunkulu liyakha umuntu ngendlela eziningi umuntu izikhathi eziningi uyilokho ayikho khona ngaphakathi ilizwi lijala ukukhuluma ngomuntu wangaphakathi kodwa ke lati esintwini sithi lwana umfokazibani ngumbe lwana umtakazibani ngumuntu siyabe singathi isithombo sakhe kodwa ke siyabe sisitsho lokho okuvelela ngaphakathi kwakhe so ke nxa abantu behlangene isikhathi sokulolana isikhathi sokucijisana isikhathi sokucebisana ngokuthi abantu bangaphila njani
Ngaso sikhangele ke ngakhona kokungaphuma khonapho elapho eseliloliwe. Kambe libona ngazani ke eZimbabwe kunganceda ngani khonokho abayelikwenza khona ngapho?
Kunganceda ngokuthi sizwisise izikhathi eziningi izinto ezehlukanisa abantu yikungazwisisani lapho esivela khona. Nxa abantu belapha kulomhlangano obizwa kuthiwe i-World Conference umhlangano womhlaba wonke. Uzafunda ukuthi awusuwe wedwa uyafunda ukunika abanye abantu ithuba uyafunda ukuhlonipha umbono womunye umuntu uyafunda ukudedela omunye umuntu ongafani lawe ongavumelani lawe ongenzi njengawe ay ngibone ngani yiyo indikimba eqhakathekileyo esiyiswelayo ngoba asikwazi njengabantu sisodwa ukuphila lomunye umuntu onganakani njengawe yikho enxenye ku abantu emtchadweni imtchadi chitheka ngoba senelisuku ukuphila ndawonye lomunye umuntu ongasomtaka mama ongasomtaka baba so angiziki ngiqamba ukuthi lokho lalokho ngoba ngiyabe sengunciphisa khona ngokwakho kuvele kubanzi umuntu angakheka abe ngumuntu okwazi ukuphila labantu ayikho into engehlula
ye yona iBhayibheli kodwa ingasetshenziswa njani baba moyo ukuthi kube lengu kuko eZimbabwe nxa sikhangele abantu bayahlupheka so kungenziwani kodwa ngombono wakho
into esihluphayo eZimbabwe ngumuntu yibuhwaba yibuhaka yikungafuni ukudlelana kuhle labanye abantu ukuphila kuhle labanye abantu ngoba umhlaba weZimbabwe ngokudalwa kwawo uNkulunkulu ngumhlaba ononzileyo kakhulu ngumhlaba onothileyo kakhulu ayikho into esingelayo lapha ekhaya kodwa ke ukuthi nxa siyisebenza leyo nto besiyisebenzisa isetshenziswa ngubani njani lapho silenkinga khona ke khona lapho so ke iBhayibheli lisisiza ukuthi lisakhe thina sikwazi ukuthi hayi okwakuqala umhlaba lo awusumhlaba kazibani lo zibani mbo ngwakona kazibani bekosekazibani ngumhlaba kaNkulunkulu wonke umuntu kaNkulunkulu kabe lelungelo lokuphila abe lamandla okuselela imuli yakhe emhlabeni munye njengaye wonke umuntu
umfundisi Ron Moyo ngowe Whitestone Mennonite Church eOhio Namhlanje silombiko ovele kumlaleli wethu uMakhulele ekhaya othi bafowethu linjani uhulumende lalo ujaji kufanele banikezwe inotice ye 3 months bezwe ukuthi kubuhlungu kanjani uhulumende njengoba ethi gala mali kube lomzekeliso ujaji leyo izasebenza lalo so lingakhala lingakhali uma belikhomba indlela umthetho ungakhethi idolo lombala lilakho lani balaleli ukuzwa enu imbiko ibalwa emoyeni njengalo okamakhulele ekhaya ngokuthumela i-text message ye-WhatsApp loba i-email kustudio7@voanews.com hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile mhlanga ngikhonapha e-Washington DC